iCovid isibhahile and abantu bayafa kuqala besisa uyazusa kuzwela nje kwezinye indawo but khathesi kuhamba abantu esiyabe sibazi and nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini but abantu abadala bayabhubha and I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4 maybe just few meters away from even lapho esihlala engihlala khona endlini and as a council as a department what we are doing now ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID especially the palace if bengalayeza ngesikhathi esiright with the council department the health department bayagijima beyenza infumigation even endlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini or even ebubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini bahamba beyenza infumigation sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane kungabi lesikhathi eside but you are facing challenges councillors uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezimfeni so siququzela nje abantu ukuthi sike nini simenini sikuyenza ama-gatherings amaningi athisi siyazi sibili sihlanzisatshayisana sibili lobunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana but nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu especially us as leaders kuyabe sokungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani
phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19 ungasichasisela ngalolu daba
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence because most of the time omama ba with the trauma cases I'll say in my ward for like this past month I think go with the trauma about 7 cases is a gender-based violence and it will be a man a child umuntu wesifazana and uthola ukuthi usehamba sesiya with the trauma The other case I was asking umama ukuthi why you withdraw when uvela umbophiseleni wathi ngambophisa because amapolice ayethe afuna a police report so I was asking her I asked her ukuthi ngabe amapolice babengafuna ukuthi uthathe a police report for you to be treated in hospital wawungasozwanelise yini ukuthi uyethatha uyenza a police report So what I feel ngangasoze ngihambe. So we are facing ama challenges amakhulu kakhulu amaningi kakhulu nge gender based violence.